Isikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7, ngolwesihlanu mhlaka 28 kumpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, odokotela abakhulu abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labonobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abathuthukayo asebelamalanga angamashumi amabili lasishiyagalombili bekhalale umsebenzi. Okuswelakala kwemali yeZimbabwe kulezi nsuku sokusenza siphatheleni bakhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokuntshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kuma-bond notes. Kwezamasiko lokuzithokozisa kuwoza Friday, sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisani Moyo ocula i-Afropop kanye lo-Esther Sibanda. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela abakunhlanganiso ye-Medical Association labonobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abasaqalisa umsebenzi asebelamalanga angamashumi amabili lasishiyagalombili bekhalale lomsebenzi bekhonona ngokuswelakala kokusetshenziswa ezibhedlela kwempahla zokusetshenziswa ezibhedlela iholo lokunye okumbalwa. Udokotela Sacrifice Chirisa omele amadokotela akunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association utshele iZimbabwe Medical Doctors Association utshele intatheli izindaba ukuthi sebenike uhulumende amahola angamashumi amane lasificaminembili ukuthi alungise okuhlupha odokotela abathuthukayo. Udokotela Chirisa uthe bazakhalala umsebenzi nxa kungenziwanga lokho. Ugcizelele wathi basekela zonke izikhalazo ezithulwe ngodokotela. Usole uhulumende othi odokotela abakhalale umsebenzi kabalandaba lezigulane njalo sebemiswe okwesikhatshana umsebenzi. Uhulumende uthi uzajezisa bonke odokotela abakhalale umsebenzi okumele bathoniswe izenzo zabo luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatsha kwabodokotela olwe-Health Service Board. Umthethwandaba we-Labour Court usanda ukwethula isinqumo sokuthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngodokotela akukho emthethweni. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ngokusekelwa kwabo ngodokotela abakhulu abesezibhedlela zikahulumente.
Ama-developments ayenzekale namuhla, ama-consultants, the most senior doctors, sebetshengisele concern le-worry yabo ukuthi umumo ezibhedlela awumanga kuhle njalo kukhanya ngani iminisi ayikayenzi lutho ukuthi i-situation yangkhona i-improve. So bona babhale incwadi yokuthi after 48 hours or so, nxa umumo ezibhedlela ungazange utshintshe labo sebele-intention yokuthi bejoyine i-industrial action ngoba sebedine ngokusebenza bebodwa ama-patients emaningi njalo kungela amaphilisi ezibhedlela.
Ngaphandle kwalokhu-ke sibonile izolo u-retired general uConstantino Chiwenga yena ngumsekeli kamongameli esithi amadokotela akhalela umsebenzi ungazane kawala ndaba labantu lezigulane. So-ke lina lithini ngakhona ukusebenza?
Thina esikutshoyo ukuthi izikhalazo zethu sazikhuluma kudala and izikhalazo lezi zimayelana ngezigulane labodokotela and khonokho kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma nge-healthcare system elizweni abantu bona labo ababili baqakathekile udokotela i-patient. Ngakhuluma ukuthi ezibhedlela akulamaphilisi akulama-medication njalo akulazigqoko ezigqokwayo ukuthi umuntu azivikele ekubambeni imikhuhlane. Ezinye izibhedlela bezingasakwanisi ukwenza ama-operation nxa ukuthi imitshina yangkhona esetshenziswayo xa umuntu kusenza ama-operation ibingasasebenzi. So after that, udokotela bakubone ukuthi ama patients asatholi uncedo okumele beluthole ezibhedlela ngenxa yokuthi izinto ezisetshenziswayo kazikho. Njalo odokotela bona ngokwabo babekhuluma ukuthi imali abasela ukuthi bebuye emsebenzini. So yiyo into ebelokhu siyihambela sikhala ngayo nale ukuthi beyikhangele. And it's very sad ukuthi after 28 days awukabi nama solutions. Esikubonayo ukuthi kulokulwa lokhu okuthi odokotela bephenduke emsebenzini, even though ama grievances lezikhalazo zabadokotela zingakhangelwanga. Kusitsho ukuthi nje ingathi ngelifitshane odokotela bebukela abantu bebukela ekhala ubuhlungu. Lokhu lakho kubuhlungu kodokotela ezingqondweni ukuthi baba nama depression over izinto ezinjani.
Ye, nxa singabuyela futhi kubodokotela laba sebehlale kakhulu ezibhedlela, ukulisekela kwenu khonokho kutshoni?
It's really bad news because usho ukuthi kuyangasela odokotela abaya emsebenzini ku-public la ku-private bonke sebengena ku-industrial action. And khathesi into eqathekileyo ukuthi even ama-nurses wona khathesi behamba kabili ngeziki ukuya emsebenzini, kutho ukuthi izibhedlela sezingavalwa lokuvala nxa i-situation ingakhangelwanga ngokuphangisa.
Ye, sibonile njalo litshengiswa imithi, kuthiwa imithi khona e-Natfarm laphana, lina lithini ngakhonokho ngemithi leyi ukuthi ayithenge nguhulumente?
Kina esihlala sikukhuluma ukuthi sihlala sisiza ukuthiwa kule mali engaka ephumileyo kuyathenga imithi, yeye kule mithi engaka esitholakele. But ezibhedlela kungela mithi, into esihlupha yona le ukuthi sihlala sisizwa impiko yona le emninginingi kuthiwa sokulamaphilisi kule mali engaka yokuthenga imithi. Kodwa ezibhedlela kungela lutho, umnyaka wonke odokotela bahlala bekhala ngento efananayo ukuthi akula mithi ezibhedlela. And into esikhalela yona yona le ukuthi ekucineni nxa sisizwile amaripoti yona la kumele kube le evidence ukuthi i-situation ezibhedlela isitshintshile ngokuthilokhu kubonakala ngokuthola kwamaphilisi ngezinto zonke ezifunakala ezibhedlela.
Kube sekusuka loku kukhonona kwe-Minister of Higher Education ethi o-junior doctors uyabulokhu sesikolo njalo balibhadalela imali, kambe kuthiwani ngakhonokho?
Thina esingakukhuluma ukuthi lokhu akulunganga ngenxa yokuthi i-international standard yindlela esetshenziswa ngapha eZimbabwe ukufundisa odokotela. And according to ama-international standards, ukuthi odokotela bahamba sebefunda iminyaka eyi-5. Xa bengaqeda ukufunda iminyaka eyi-5, sebegraduate, sebesiba ngama-junior doctors. And that's the situation ekhona khathesi. Ukuthi sithi udokotela yi-student, hayi, kuyasethusa lokhu. Asibhadalwa mali, imali ama-school fees esiwabhadalayo adura ukudlula amanye ama-degrees amaningi. And by the time siqeda ukufunda kwethu, imali esiziphuma khonapha asikwanisi lokuzibhadala bhek ngoba ziningi kakhulu.
Lo ngudokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxela eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ukuswelakala kwemali elizweni sokubangele ukuthi osiphathelene bekhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kumabond notes. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Slanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Bayadla abatshintsha imali kulezi nsuku, ikakhulu betshintshela labo abahlala phandle kwelizwe abavakatshele izihlobo ngesikhathi sekhisimusi. Edolobheni lakoBulawayo kuyaxokozela abantu bedinga imali. Sihlangane labo siphatheleni abatshintsha imali kunye nabadinga imali yokuthenga amafutha emota lempahla lokudla. Omunye wabenza lo msebenzi wokutshintsha imali ekoBulawayo ngusiphatheleni umnumzana Tafara Tekere olandisa abakwenzayo.
Mina ngiTafara Tekere. Ya, msebenzi wami ngathi ukuhlanganisa sitshintsha imali. Usually sijalo yenze le trade gold, but kathesi sisebenza kuWhatsApp nje abantu basifonela besidinga. Unxawe le mali enengi, uyasifonela usitshele lapho khona, siyabuya sizokutshintsha. Ya, kathesi ibhizinesi ngani iyaphusha. Kuzi abantu abavela phansi baningi, especially amarandi babuyile, lama rates wayehlisile. Senzele ukuthini? Senzele ukuthi siwa collect ngemali ezincane. So amarandi maningi ku market, rate iwile, but kathesi yo wodwa acela ku market. Zibuyile injini.
Omunye njalo osiphatheleni uPatience Banda yenake usebenzela ePied Bridge.
Igama lami nguPatience Banda mbiya kwabulawa komfazi ushaya indoda. Ngisebenzela eBay Bridge ukutshintsha imali sicila abantu. Kulezi nsuku irate ithi 17. So mawu lama rains woza kithi since inyanga yekhefu abantu balahlile lenjiba zehlile kakhulu. So mawufuna imali uze kithi ngqo sizokutshitshela imali ngezinga eliphezulu yabo.
Inibizo nguSinenjabulo Dube, ngihlala eMabutho. Hayi lapha sihlangana lobunzima, imali esitshintsha ebantwini iyadura plus izinto ziphelile ezitola zithengeke. Ikhisimusi yalo nyaka ibinzima kakhulu ngoba izinto bezingathengezi ezitolo. Kuyafana lama-inform abantwana athe sizikolo sezisiyavulwa, kunzima kakhulu ama-fees, ama-inform akhwelile.
Inibizo ngingumiriam Ncube. Into uziwa esihlangana nabo lapha eZimbabwe ekutshintsheni kwethu imali, laba babuya ngaphetsheya kwelizwe imali yabo isuka ibe ningi kulaleyi thina esiyitholayo, and futhi sihlangana lokukhwela kwezinto singazi ukuthi abantwana sizobahambisa njani esikolweni next year njengoba ama-inform ekhwelile. Ngoba uTopas uthi inform yomntwana eyodwa $54, so asikwazi ukuthi sizoyithenga njani. Le mali yangikhona iyahlupha emabhenki ukuba siyithole. So kunzima baseZimbabwe, asikwazi ukuthi singancedana kanjani ukuthi kuphele. Ya khona kungenzeka laba abantu ababuya ngaphandle yiba benza imali ife kakhulu, ngoba bekuyi-1:1 bekungela problem bebhondi lethu, ngoba siyazivela ukuthi ibhondi lethu alithengi kuya kwamanye amazwe. So laba ababuya le mali ngaphandle kwelizwe
ibaba yenza iphonsi ethiliwe kakhulu. Lapha izweni sithele nzima ngabasiphatheleni, yiyo esebenzi imali itshintshe ivalu everyday. Ukuthi wazi abantu abantu abayavele South Africa ukuthi sibabakholisa ikhisimusi, nasikholisa ngakhisimusi lapha ekhaya. Ngoba singathi $500 ibhondi iphenduka ibe $140 something. And imali eholwayo kathi silapha elizweni ukuthi vele asila lutho, vele siyazihawulela. Kwathoka emthethweni kuthiwa bayabotshwa but bagole estreetini, nakathi singahamba yabathola anyway etown. Ethe khona vele mina ngiyibonayo engcono yokuthi ukukhitcha ibond.
Udubo lwemali ludida ingqondo zabaningi, kuyacilwana ekutshintsheni imali. Osiphatheleni kuloba kuthiwa babotshwe baya phambili besebenza. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Ikhansili yedolobha lakoBulawayo yethule isiqondiso esithi inhlanganiso zonke zomhlaba ezizimeleyo lezezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe sokuzamela zibhadale indleko yazo kumanisipala ngemali yakwamanye amazwe. Lesi ngesinye sezinqumo esivunyelwene emhlanganweni wekhansili wokudinga indlela zokuzihlenga ebunzimeni bemali. IBulawayo City Council inqume njalo ukuthi izokwehlisela imbadalo izakhamizi ezizahlawula indleko zazo ngedola leMelika yehlukane lebhadalwa ngemali ya ecocash loba eyamakhadi eyokuswayipha. Ku-Life Talk namuhla sikhangela okwenzakala kwezempila kahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Kabila wabele DRC uthi akusela sizathu sokumisa ukhetho osoludluliselwe phambili kaningi ningi. Utshele abomsakazo we-VOA Swahili Service ukuthi lolu khetho luza kwenziwa ngesonto mhlaka 30 kuMpalakazi ngoba labe commission yebona ngezokhetho ebike yabhekana lobunzima isilungele lolu khetho. Umkhombi wabenhlanganiso ephathisa ngoncedo ye-Proactiva Open Arms yakwele Spain obuthele abantu bemazweni ase-Afrika ababalekela ubunzima bezomnotho emazweni abo besiya e-Europe ucine uvunyelwa ukwehlisa laba bantu kwele Spain ngemva kokwalelwa kwele Italy lakwe Malta. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaxwayisa amalunga ayo ukuthi akhalale umsebenzi kunsokwana ezilandelayo ngomnyaka ozayo ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungise umnotho welizwe. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Peter Mthasa uthi kusobala ukuthi amanye amankampani awasoze avulwe ngomnyaka ozayo ngenxa yokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla okuzatshiya izisebenzi eziningi zisebunzimeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlala kahle e-labor and social welfare kulelo bandla.
Siye zindaba ekhulunywa ngabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa esitriti, abantu abasebenzayo ama-wages abo kumbe imiholo yabo kathesi andiyakwazi ukuthi siyibhadala nge-bond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadala ngama-US dollars i-250 yayithenga, kathesi i-250 ungakhalkulata kuhle uyabona ukuthi khona umuntu wayethola i-250 sethola i-$50, kutho ukuthi khona abantu kabasakwanisi ukuphila, abasebenzayo labangasebenzi labathengisayo. Abathengisayo kabasatholi i-business ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MDC siyavumelana la kwesibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwaniseki ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 yokuthi ahambe emsebenzini kodwa kayisakwani $30 leyo siphela vele nge-2 weeks ngoba ku-$30 khonapho eza kubathatha imali ye-lunch and uchova sedula hole anti akwazi ukuthi from 2009 ngengabasebenzi be-NRZ kathesi ye-NRZ lalokhu ile skweleti esabasebenzi manje kathesi bayanikwa kodwa akula lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba, libone ngani uhulumende imali angayithatha ngapi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovember wathi iZimbabwe is open for business, wathi senjalo wagijima wahamba eChina kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa azaphumisana, kaphumisanga lutho. Sahamba kuma-election ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga, amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto ngaye sithi nguye uhulumende. Hanti uzile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe, kabafuni ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Lingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi bale balamanye amaqhinga okuthi bazayenza njani, bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.
Lo ngumnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlala kahle i-labor and social welfare kulelo bandla. Sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezilamaviki ambalwa zingelamanzi aphuma empompini kungenxa yokungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini esihlambulula amanzi. Ikhansili yaleli dolobho ithi ikhala ngokuthi imitshina ibulewe ngokuthi amanzi vele malutshwana ngenxa yokungani kuhle kwezulu okumele ukuthi ngabe selisina kakhulu okwamanje.
Ichi waza Friday my darling, waza Friday um 7 to 14, waza Friday my sweetie, waza Friday inambaling komile wena. We baba
go waza Friday lamuhla sivala umnyaka ka 2018. Silabaculi ababili uFisani Moyo ocula iAfropop kanye lo Esther Sibanda ocula uMaskandi. Bobabili bathi 2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta kanti ngo 2019 bazabe sebesidla izithelo zezithukuthuku zabo.
Said I took it from the ghetto, my father, my grandpa's dinner. Oh, what I look, I don't go deep in the city. Said I gave you everything.
Lo Fisani Tulani Moyo, umculo dabuka eLakweru. Lapha ke ukhuza ethi originale ephuma kudlalati lakhe litsha azale kwatsha ngomnyaka ozayo elithi Native Romance.
AKA Truth. Yilo lomsebenzi iAfropop artist based in Joburg ngenza imusic abayibiza ngokuthi iAfropop ehlanganisa isiginci samanje namazwi akudala. Ngicula isintu sethu, ngicula imusic yothando mostly.
Lesizwa eqale zomculo ngo-2006 ithi ku-2018 ilole italenta layo laba bukhali okumangalisayo.
So u-2018 ngimbe muhle kakhulu ngoba ngathi ngibe ne-progress ngabeka ngaleyo ndlela. Kunezinto eziningi, kuneminyango eminingi ebivalekile evulekile. Angeke ngithi maybe ngibe nempumelelo kodwa ngithatha amanyathelo ngisiya ekuphumeleleni musically. So ngathi 2018 yeyo ngijabulise kakhulu.
Kanti ke le-ed original le isile DVD umuntu angazitholela lona ebulenjini e-internet. Kuthi kakatandabuzi ukuthi ngo-2019 ngumnyaka wokudla imali yomsebenzi wezandla zakhe.
U-2019 ngikhangele ukuthi uzobe ungumnyaka omkhulu kakhulu and umnyaka omuhle ngoba basically nganikeza i-albhamu yothando okuyinto esiyidingayo okwamanje njengelizwe lonke jikelele. It's something ukuthi wonke umuntu engayikhwabitha ayijabulele.
Kanti ke ngonhlolanja idlalade lakhe uNative Romance lizabe selitholakala ezitolo zonke zomculo. Khathesi ke kungena enkundleni uEsther Simanda ophethe idlalade lothando elisanda kuphekwa elithi Khona Kunzima. Le ntokazi ezithole isicula umdumo okusaziwa ungwezinsizwa yitho okungapheliyo kuyahlola.
Intombazane ephume maphasaphasa enkayi ngaphansi kwenduna uSifiso Madliwa, umculo ngculo uMaskandi, igama engizibiza ngale mculweni intombi yabelungu. Ngikhe ngisebenza lo manager wami uXolani Nduna yensizwa la. Ngizothanda ukumbonga kakhulu ngoba kungumuntu okhutheleyo kakhulu.
Yena-ke uthi ku-2018 ubezikhumuzela amakhekhe wodwa kwezomculo.
Awu-2018 lobi album iphume ngo-October kodwa bekungunyaka right khona angiwusoli ngoba ngikwazile ukungena emhlakazweni iJoss FM ingoma iyadlala eSkies Metro eZimbabwe eZimbabwe nakhona kuRadio Zimbabwe ihambile nakhona izodlala lapho soon naseyekhulumani FM nakuStudio 7 Voice of America nakhona ngenga-interviewa nakhona.
Yonale-ke ethi Khona Kunzima isithathekise abanengi okwamagama. Umntombi yabelungu uthi ubhekele impumelelo enkulu ngo-2019.
Kuzoba nengoma engizolishutela yona i-video next year ethi Mantombazane kanti ukuncenga uthando ngemzimba yenu sibancitheni abafana. Ngawo 2019 mbona umnyaka ozoba i-best view, uzoba umnyaka omuhle kakhulu ngoba sengizitshelile vele ukuthi imisakazo yonke le yase-South Africa kumele ngingene nakanjani.
I
Wabili ututsi nontombi yabelungu bathi nyakubutsha muni eZimbabwe sohlangana kwazayo. Sivuma ke enkundleni ngale ekantombi yabelungu ethi mantombazana tshintshani izenzo ngo-2019. Melitro 7 eJohannesburg kwele South Africa. Ngingubenedict Mhlapo.
Ke ngomculo ka Esther Sibanda yena ozobizwa ngelithi Ntombi yabelungu ocula uMaskandi yena idabuka enkayi emaphasaphasa. Sizwe njalo lo mculo kaFisani Moyo ocula iAfropop. Ubona ke bebekhuluma le ntatheli izindaba ye Studio 7 uBenedict Mhlapo. Ngakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labo nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abathuthukayo abasebenza lamalanga amachumi amabili abasalokhu bekhalale umsebenzi. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.